sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olambulela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesithathu mhla ka 30 kuNcwabakazi 2023, ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
I'm going to talk about the recommendations.
Abalwela amalungelo oluntu besithi kumele kubunjwe umthetho okwenqabela ukuthunjwa kwabantu eZimbabwe.
Yikho kumashiwa Zimbabwe Day, but International Day. Abantu bayatshontshwa ecathi. Silabantu abatshontshwayo ngezikhathi kulelwa ilizwe leli, abanjengabo Ifan Dube owaye kuZipra. Silabonelson Sithole abatshontshwayo.
Ibandla le-CCC lithi selisungula umkhankaso wokugqugquzela ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha eZimbabwe ngoba olweviki edluleyo lwaba lokuqelibezela. Ibhili ibutho leGabon neCentral Africa lithi selihluthunele umongameli Ali Bongo walelo lizwe umbuso ngoba lisithi ukhetho lusanda ukuqhutshwa lapho anqobe khona belungakhululekanga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Inhlanganiso yamagqwetha lwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi kumele kubunjwe umthetho wokwenqabela ukuthunjwa kwabantu kwele Zimbabwe. Ithi ukuzwisa ubuhlungu ukuba kusanda kuthunjwa ilunga lebandla eliphikisayo elitshaywe kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuthi basebenza lohulumente ngesikhathi kunanzwa usuku lokuvikela lokhu olo-International Day of the Victims of the Enforced Disappearances. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso le ithi ukuthunjwa kwamnumzana Nelson Mugwena owebandla le-Citizens Coalition for Change otholakale elimele egangeni eMashonaland West ngesikhathi eleZimbabwe liqhuba ukhetho olukhulu kuveza ukuba eleZimbabwe kalinamithetho ehambelana lokunqabela ukuthunjwa kwabantu. Ithi abanye abathunjwa ngendlela efanayo bagoqela u-Itai Zamara, uPatrick Nabanyana, uPaul Zuze labanye. Iphinde njalo yathi kule mibiko eyavezwa inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele e-United Nations ethi kulabantu abafika phose amachumi amahlanu 49 abathunjwa batshaywa kakubi kwele Zimbabwe ngomnyaka ka-2020. Kodwa isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi ngamanga ukuthi kusanda kuthunjwa ilunga le-CCC.
Mina, I am not aware. I need amabizo so that I can check. But I also want to start listening to ukuthi kumele bakaphele because abantu esibabonayo bekhuluma amanga. So ngicela linike amabizo so that ngikhulume lamapholisa kuma-stations ukuthi indaba lezi zikhona yini kumbe hatshi.
Kusenjalo abenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association bamanyane labenhlanganiso eyibhethu likaZulu emkhosini wokunanza usuku lokuthunjwa lokunyamalaliswa kwabantu ele International Day of the Victims of Enforced Disappearances. Lolu luhlupho abathi lokhe luqhubekela phambili eZimbabwe. USenator Tholakele Khumalo uthi kuyamangalisa ukuthi abantu bayanyamalala loba ilizwe lathola uzibuse. Uthi umnewabo uNdebele wanyamalala ilizwe selithole uzibuse. Isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Sidumo Bhebhe ubehlengezela inyembezi emkhosini lo esithi unezihlobo ezathunjwayo.
Mina umbalume abamthu uRoger Mpofu noMoses udisappear bathathwa ebusuku bathathwa abantu ababegqoke iuniform yesintu.
Umkhokheli wenhlanganiso yabafundi eZimbabwe National Students Union uBeno Ncube uthi iningi lilamanxeba okunyamalalelwa izihlobo zabo.
As a community from Machabele, we are the post-traumatic disorder. Sonke as a whole, and there hasn't been anything that has been done to fix that.
Umabhalane webhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi uhulumende nguye owenza konke lokhu.
Yikho kungashiwa Zimbabwe Day, but International Day.
Abantu bayatshontshwa ichathi. Labantu abatshontshwayo ngezikhathi kulelwa ilizwe leli, abanjengabo Ifan Dube owayekuzipra, nabo-Nelson Sithole abatshontshwayo. Ngohulumende wamabhulu labantu abaningi abashontshiweyo ngohulumende wabantu abamnyama.
Okumandla lezanu PF olilunga le-Central Committee uMnumzana Joseph Chuma uthi abakusekeli ukuthunjwa kwabantu.
No, yinto vele engenamuntu ongayikhwabithi yona lezi ngoba ihlukumeza ilungelo lomuntu. So ibandla lethu alivumeli kona ukuthi abantu kube bethumbana besenzinto ezinjalo labanye futhi abachona besenza okudlala nokuthi ayizigeji lokhu besenza izinto ezinjalo. So ezethu kona kugcolwe nje abanye abantu, kodwa ukuthunjwa lokuthumbana loku yinto vele engakhwabithekiyo njalo engafunakaliyo emphakathini.
Ibhethi likaZulu liphakathi kokuloba amagama abantu abanyamalala kwele Zimbabwe ngesikhathi kusabusa abamhlophe, lamanje ilizwe selilozibuse. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-CCC lithi selisungula umkhankaso wokugqugquzela ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha eZimbabwe, ngoba olwenziwe ngeviki edluleyo laba lokuqilibezela okwadala ukuba kunqobe ibandla le-ZANU PF. Isikhulumeli se-CCC uMnumzana Promise Mkhwananzi uthi umkhankaso lo uzaqhutshwa phakathi kwamaviki amane alandelayo, njalo uthi uZulu kumele aphatheke ngokugcweleyo. I-CCC ithi ukhetho olutsha lolu kumele lulawulwe inhlanganiso ye-SADC le-African Union. Amaqula enhlanganiso zombili ayeseZimbabwe ngesikhathi salolu khetho athi aluqhutshwanga ngemfanelo. Sixoxele lengcwethi ehlaziya ezombusazwe izimele uMnumzana Rejoice Ngwenya, yena othi i-CCC kumele iqale ngokukhweza izikhalazo zayo emthethwandaba ingakathathi amanye amanyathelo.
Isikhulu sombuso siyachazisa ukuthi nga kunenkinga ngodaba lokhetho kuyavunyelwa ukuthi ufune indaba yakho edaleni le-Global Electoral Court. Ngathi kwehlule sizaqondana-ke nedale eliphezulu i-Constitutional Court. So into yokuqala, so nga bengaqali ukukhuluma ukuthi bathatha amanyathelo epolitika. Mina ngokubona kwami aqale nginyathulo elomthetho, ngoba umthetho yovikela, umthetho wokuthengisa inombolo zakho, ukuletha amaphepha akhona labafakazi okuthengisayo ukuthi waqilwa. Nxa sebedlule khona eliyangena-ke kumumo wombuso wekizwe.
Isikhuluma labanye abe-CCC bathi bayadonda ukuya emthethwandaba ngoba bathi imthethwandaba isekela iZANU, kanti sebeke banqotshwa njalo lapho beze bephikise ukhetho ngo-2018.
Siyazi ukuthi khala xana i-nomination court yayise yona abasentisayo amaqanisesedisiyakulaa ngabaphume emnensibaneni uprofessor Washington Ncube labanye amagcwetha bahamba ekudala i-high court yathi hhayi kabalisele. Nxa khathesi
Sibone izolo i-CCC isithi ifuna kwenziwe ukhetho olutsha olukhokhelwa yi-SADC le-African Union. Okuzinhlanganiso ezilamaqula ahlole ukhetho aphumele isinqumo sokuthi hayi ukhetho belungakhululekanga kaloqhutshwanga ngendlela efaneleyo. I-SADC le-AU singabona zithatha manyathelo bani kumbe manyathelo bani okumele ziwathathe?
Into khona phela ukuthi nxa kuthiwa khona akube lokhetho olunye olutsha sokuzambela ukuthi ama-conditions wonke lana akhulunywayo kuma-recommendation alungisiswe. Lokho kuyathatha isikhathi into yokuqala. Yesibili, angikhona ukuthi i-SADC le-EU balamandla okuthi bathi khona akwenze olunye ukhetho. Ye, ingaba khona i-diplomacy bengakhuluma ngakho nje. Ungazi i-SADC iya-1 ZANU-PF yaxoxa izimbawu ku-SADC xa lingenze ngama-elections olunye ukhetho. Kumbe asuze si-recognize ukuthi ngu-president ngawenza olunye ukhetho. Atshela fana basinceda ngo-2009, 2008 i-GNU.
Lo mnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ehlaziya ezombusazwe ezimele njalo engumkhokheli wenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Inkomo we-Studio 7. Ibutho leGabon Central Africa lithi selihluthunele uMongameli Ali Bongo walelo lizwe umbuso ngoba lisithi ukhetho olusanda ukuqhutshwa lapho anqobe khona belungakhululekanga njalo uhulumende wakhe kahloniphi ilungelo loluntu. Ibutho leli lethule umbiko lo kumabonakude walelo lizwe lisithi selivalele uMongameli Bongo endlini. Ube sebuse okweminyaka elitshumi lane njalo wathatha umbuso kuyise u-Omar Bongo owayesekhokhele eleGabon okweminyaka engamatshumi amane lambili. Kubikwa kuzwakale ukukhala kwemibhobho esigodlweni salelo lizwe ese-Breville njalo abantu babikwa begcwale ezitaladini bethabele ukususwa kukamongameli Bongo embusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe ezimeleyo umnumzana Bernard Ndlovu.
Okungayisikho into enhle yabifunwa ngabantu, abantu bafuna ukuthi kube lokukhululeka ukuthi bakhethe into abayifunayo. Esikhathini esiningi sometimes kuyenzeka ukuthi abantu bakhethe umuntu ongayisiyo, but yisifundo sabo njalo lilungelo labo. Kodwa-ke kufuze sikuzwisise futhi ukuthi kulalolu hlangothi lokuthi kubuse e-Afrika kungani kuyala. Asikabi lali lizwe phela okuthiwa nantiyana selibambile linto, abantu bayaphumelela, abantu balokujabula kulokuhlonitshwa kwelungelo lomuntu. Ububi lobo bese kusibona lobo bamasotsha songani lokusibuyisela futhi emuva, sesingani sesibuyela empini. Impi yakhona esisenziwa kudliwa labakhokheli bakithi.
Singathini ngokwenzakala eGabon nxa sikuqathanisa lesimo esiseZimbabwe okwamanje kulokuphikisana ngempumela yokhetho langesikhathi esedluleyo kukhitshwa uMongameli Mugabe embusweni?
Into engayizixoxwa le upresibani singadla umuntu, sesivele sajwayela igazi lomuntu, sesiyahlala sihlupha abantu sifuna ukubadla. Khonokuyani okwenziwa eZimbabwe akuzange kube kuhle noma nje kwaphiwe elinye igama, kodwa kwabaye kungenela kwebutho. Ngoba amakhulu wonke vele ayenzakala njalo ukuthi kuyathathwa iradio ithathwe yilabo abayenza ikhu njengoba nje eGabon bekwenzile. Ikakhulu labo abafuna ukuthi kube le nguquko sebeyahlala bekhangelela ukuthi sesingakwenza futhi yini. kuyenza ukuthi abantu abavivefisa ukuthi balethe imali zabo bazovula amabhizimusi kwele Africa sebehlala besesaba ngoba besithi akunakuhlaliseka. So yikubuyisela i-Africa emuva. Phengisise khonapha ekuqathaniseni le ndaba yeZimbabwe. Abaningi bathi okwamanje vele sibuswa libutho, sebeze bathi ngesilungu singaphansi kwe-military junta lihlangane lo mongameli u-Idi Mnangagwa. Okwenzakala ngesikhathi sikaMoyi uMgabe ikuthi mboni ngani wasuka wakhohlwa yena uMoyi uMgabe ukuthi amandla eZimbabwe asemabuthweni uMgabe nawo kwakhe ukuze athatha amandla wathathile indaba ningi sithole. Kwakumele ukuthi amabutho atshelwe khonoko ukuthi kuyavumakala khonoko. Ukuthi kwenzakale kuncane ngoba ngithi udeputy umsekeli kamongameli nguye obekhokhele ibutho. So ngaphandle kuyikuthi sebexabene bona bobabili likwenze futhi ukuthi hayi wena la usuyenza into eyenziwa uMgabe into efana naleyo sesikukhupha emandleni sesifaka lo.
Kungani ukuhluthunwa kombuso kuvame kumazwe asenzekeni e-Afrika kule ningizimu yawo?
Sokuye kwaba lokukhuluma ukuthi i-SADC for example sokuyiklabhu yabantu abavikelanayo. So mbona ngani umuntu ugcine sesaba ukuthi kanti lapha ngaqalisa ikhulu izosupportwa njani. EZimbabwe umbono wami ukuthi bayithengisa kuhle kwabanye. Ilizwe leZimbabwe laselihluphile kakhulu. Bakhona bayithengise ukuthi hayi indaba le isihlupha njalo thina siyenzanga ikhula. UMgabe uzirizayinele yedwa nebevikelana ngoba lo munye kwazi ukuthi ngingasukelwana umunye la msasa mhlawumbe kube sebesukela mina. Of course ungabheka e-South Africa mboni ngani kusese lokuvuleka kancane ukuthi abantu bakhulume into abayifunayo. Kodwa-ke ngenxa yokuthi kunaloko kuthiwa yi-white monopoly capital ebusa ngemali bagcina futhi labo sebethengiwe abantu bathunwa.
Lo mnumzana Bernard Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe ezimeleyo wabexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Imizamo yokuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe ikakhulu angentshonalanga afana leMelika leBhilithani ikhanya isesengozini yokutshabalala kulandela ukhetho oluqhutshwe ngeviki edluleyo olusolwa ngitsho labomanyano weSADC kanye lowe-African Union. Uhulumende weMelika yena wethule umbiko izolo esithi usekhulumisana lamazwe akhelane leZimbabwe ngalolu daba lokuthi kuyiwa phambili njani. IMelika ilezi jeziso eyazethesa amalunga e-ZANU-PF phezu kokwephulwa kwamalungelo kaZulu. Sixoxele ingcwethi ecubungula ezombusazwe efundisa ekolishini leVets kwele-South Africa uDr. Jethro Mpofu yena othi sokungenzeka ukuthi amanye amazwe ase-Afrika lawo aqume ubudlelwano bawo leZimbabwe.
Sesingaqala-ke lapha ngalo lona leli bandla elibusayo eliyilo elikhokhele iZimbabwe kufika ekhethweni njalo eliyilo elithi lona linqobile okhethweni. Lona leli bandla-ke lomkhokheli walo u-Emmerson Mnangagwa alisoze ngabona liphinde likuthole ukuthembakala emhlabeni. Lokho esingathi i-credibility le-legitimacy ngoba ngokokuqala ukuthi o-SADC labo-AU ikakhulu bathi ukhetho wangihambanga kuhle, ukhetho belulobumenemene lobungudengudo. Ngakho balahla ithuba eliningi kakhulu ukuthi balungise indaba yabo lomhlaba, indaba yabo le-Afrika. Lona-ke ilizwe leZimbabwe lapho eselikhona seliyilizwe leliyani elingamazwe lawana ahlukumezekile emphakathini emhlabeni. Okungamazwe okumele umhlaba uhlangane uwafize ukuthi aphume lapha angene khona.
Ngezinye indlela sithi iZimbabwe izaqhubeka ingadlelani kuhle lamanye amazwe, azaqhubeka eyifuqela katshana nje ikakhulu amazwe angentshonalanga.
Ngempela sesizabona lamanye awase-Afrika lawo egeza izandla esimekuseleni ngenxa yokuthi abakwenzileyo kuyenyanyeka futhi-ke kungenamuntu othemba ukuthi bangakwenza ngalesi sikhathi. Bazokuba liqaqa sibile emhlabeni elingafunwa ngumuntu, omunye umuntu ongafuna ukuthi abonakale lalo ngoba liliqaqa.
Kodwa yiwaphi lawo mazwe ase-Afrika Dokotela Mpofu obona efuqela iZimbabwe katshana ngoba sibona amanye afana labo South Africa uBabu Ramaphosa osethumele amazwi senzela uMongameli Mnangagwa amhlophe, sibona eNamibia oTanzania. Iwapi owabona efuqela eZimbabwe kachana amazwi aseAfrica?
Nawona lawo asebhala incwadi emkuquzela emjabulela ubuhlobo abusoze bufane. Bengabe besenzo okwabo kwediplomacy nje lokudlelwana, kodwa ubuhlobo economically and political abusoze buphinde bufane, ngoba alikho ilizwe lomhlaba elingasebenza lelizwe elenza njengalokho esikubone kusenzakala. Ukuphikisa intando yabantu egcekeni emini ilanga libalele akuvumakalanga.
OMelika, oBhilithane labo European Union siyabona bebezama labo ngazo zonke indlela ukuthi bavuselele ubudlelwano leZimbabwe, bese belethe lezinye inhlelo obesokukudala bazicina. Kodwa njengoba sokunje, singabona bezichitha lezo nhlelo yini, kumbe sizabona beqhubeka ngazo kodwa bengadlelani ngokugcweleyo leZimbabwe?
Eziningi zakhona zingachitheka, lezi ezingachithekanga azisoze zihambe ngendlela kade zizahamba ngayo, ngoba wonke umuntu sesebenza laleli lizwe lalo hulumende ngokuthikaza langamahloni, azisoze kufane kabo.
Lo ngu-Dr. Jethro Mpofu, ingcweti kwezombusazwe efundisa njalo ezombusazwe eQualitin Levis kwele South Africa, obexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, sixoxa ngomcimbi wokuthakazelela imisebenzi yenkosi uMzilikazi kaMachobana. Sixoxa lomnumzana Phithizela Ngcobo, omunye wabaqoqa umcimbi lo khonapha kwele Melika.
Umhlangano sizaba lawo lonyaka lapho eMelika ngokuthakazelela inkosi yamaNdebele, inkosi uMzilikazi. Abembali bathi inkosi uMzilikazi akhothama ngayena le inyanga ekaSeptember uMpandula. So ngakho ke lathi sihlanganela abanengi abantu bemaNdebeleni abasendaweni ezitshiyetshiyeneyo ukuthi sikhumbule inkosi yona eyasungula isizwe sikaMthwakazi. Lonyaka sabe sisendaweni okuthiwa yiOklahoma lapha eMelika. Lapho sizabe sihlanganele khona sijabula labanye. Kumnyaka ophelelo 2022 besise Maryland duze lesigodlo seMelika iWashington DC. So yonke iminyaka nalesi siyahlanganela sikubiza nje sithi ngesilungu King Mzilika Celebration, ukuze nje sibe labaningi abangazwisisa ukuthi kuyini okwenzakalayo. Kanti ngesiNdebele sithi sijabulela inkosi yethu uMzilikazi, umsunguli wesizwe. Lokhu sikhangelela ukwenza iminyaka yonke ngayena le inyanga kaMpandula. Njalo siyabona ukuthi asithi sodwa lapha eMelika esikwenzayo, bakhona futhi abanye abakwenzayo endaweni ezitshiyeneyo lemazweni atshiyeneyo.
Kuqakatheke kanganani baba Ngcobo ukuthi lenze umhlangano nje?
Kuqakathekile kakhulu ukuthi sikhumbule inkosi umsunguli wesizwe samaNdebele. Uma betho abemba ezembali bathi isizwe esingelampande asenelisi ukuma. Impande yokaMthwakazi, impande yamaNdebele isungulwe yinkosi uMzilikazi. Siyabona njalo ukuthi sesihlala emazweni akhatshakhatshana sikude lekhaya. Abantwana bethu esibazalayo lesibakhulisayo lapha kwele Melika abazi lapha baphuma khona. Ngokuthakazelela inkosi yethu le, siyafundisa abantwana amasiko, sifundisa abantwana impilo yesiNdebeleni ukuthi ibinjani. Uyathola nje kudlalwa amalipho kulijwana, thole njalo kwethiwa inganekwana, into esingasazenzi malanga wonke lapha esesihlala khona. Kodwa sifunda abantu bethu bekhule besazi ukuthi hayi, izolo abazali bethu labo khokho labo khulu bethu bebethi bengantambama uma sebeqedile ukwenza imisebenzi ade beyenza, bahlala-ke kudlale imidlalo kulijwane, kudliwane ingqondo, kukhaliphisa umuntu. Yikho-ke kuqakatheke ukuthi sigcine lelo siko lalapha emazweni esesikiwe.
Yindaba abantu befisa ukuthi bathakazelele imisebenzi kaMzilikazi, inkosi yamaNdebele?
Ngoba kuningi esikufundayo kunkosi le. uMzilikazi watshengisa isibindi, njalo wayeliqhawe. Uthe lobe sesukile kwaZulu, esesiya lapho agcine sekhona namhlanje kwele Zimbabwe, wabambanisa izizwe ezichiyeneyo waphuma lesizwe sikamthwakazi amandebele wona ngokwawo kasumhlobo owodwa simhlobo echiyeneyo iyahlangahlanganiswayo yaxutshaxutshaniswa ile inkosi umzilikazi yasiphuma ke isi kwasekuphuma ke isizwe samandebele babeke besabele kudala bethi kudala kwakunganje kwakubusa umambo lomzilikazi umzilikazi yena wayelinguni kodwa elinguni enjalo wavumela eminye futhi njalo imhlobo engasimanguni ukuthi ihlanganele ibumbe isizwe samandebele yebo siyazi iqiniso ukuthi ngosinye isikhathi lokhu kwakusenzakala ngamandla abantu babethunjwa behlanganiswe befuna bengafuni kodwa esikubonayo ukuthi inkosi leyo mzilikazi yayifuna ukwakha ikhulise isizwe ngezembali bake bethi abanye abantu babethi bengathumba abanye babe batshabe chachambise bebulala abantu bebulale konke kodwa umzilikazi kakwenzanga lokho wavumela ukuthi abantu bonke bengene bebe ngaphansi kwesiko lesindebele bebe ngaphansi kophiko lesindebele yikho namhlanje kulabantu abatshiyeneyo abadabuka endaweni ezitshiyeneyo bonke abazibiza bethi ngamandebele ngenxa yokwenza kuhle kwenkosi umzilikazi yikho kuqakathekile ukuthi sijabulele inkosi yethu siyithokozelele ngokwakha isizwe sidlondlomale
yes ungaphozela ukugcina babangcobo
ngifuna ukunxusa wonke owenelisayo ukubuya e-Ardmore e-Oklahoma ukuthi aze sihlangane sibe baningi sifane lechebechebe sibuye sonke sizojabulela inkosi yethu siyanxusa bonke abantu abenelisayo ukubuya abalemvunulo yesintu bavunule kuphele abazi ukupheka ukudla kwesintu kuphekwe kube mnandi abakwazi ukugida amagabazi abuye njalo agabaze imbongi zibuye zibonge ukuthi wonke umuntu atshengisele ubugabazi bakhe siyalinxusa ke e-Oklahoma ukuthi lize ngompandula langa lokuqala kusiya lokwelesibili impela ziki yonke siyabe sikhona isizwe sikamthwakazi lapha kwelemelika labanye abavela ngaphandle babe khona singaqize eqhakala sincokola sitshengisa ubuqhawe lobuzwe bethu
Lo umnumzana Phithizela Ngcobo omunye wabaqoqa umcimbi wokunanza imisebenzi yenkosi umzilikazi ubexoxa Studio 7 ese-Upper Marlboro eMaryland khonapha eMelika elo Cape Stube weStudio 7
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ezaya ekhaya ukuyavota ngobuningi sihlaziya ukuthi ibandla eliphikisa LSTCC liyakhonona ukuthi ukhetho kumele lwenziwe kutsha ngoba lweviki edluleyo lube lokuqelibezela singakahlukani yesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela inhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi kumele kubunjwe umthetho wokwenqabela ukuthunjwa kwabantu kweZimbabwe ibandla le-CCC lithi selisungula umkhankaso wokugqugquzela ukuthi wenziwe ukhetho olutsha Olivalelisayo yimi usithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC ngisithi liyalandela uhlelo le-Live Talk
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.